sikhuluma nje namhlanje amanzi emalokitini amanengi bese ngathi emalokitini wonke kawakho izolo ake ahamba wasokusithi ke ntambama aphenduka kwezindawo njalo kwasaphendukanga konokana kubangela ukuthi abantu babe bangasakwazi ukuthi benzeni ngoba laba kade bekhelele bazitshela ukuthi amanzi ephendukile bagcina bewasebenzisa kathesi sikhuluma nje amalokithi phose wonke kawala manzi
balethile yini inkonxa zamanzi ukuthi abantu besebenzise njalo lani liyabona ukuthi njengoba kubajumile mhlawumbe akukho okunyade bengakwenza
imbangela yokuvalwa kwamanzi ingaphezu kwamandla ekhansili ngenxa yokuthi ukuswelakala kwamandla kagetsi ezindaweni ezijeneyo ezigoqela incema ifenili ledotshese enyama yendlovu yikho kwenza ukuthi amanzi avalwe ngenxa yokuthi ukupontshwa kwamanzi kakusenzakali njalo amanzi okumele ageziswe abuye ezindlini kakusenzakali esikukhuthazayo ke ukuthi ikhansili nxa kuzaba lezinto ezinjalo mbe nxa isibona izinto ezinjalo ifake umbiko masinyani ebantwini kwenza ukuthi balungiselele okwesibili baletha amanzi ngamabhawuzi ebantwini kwenzela ukuthi laba ababengabonanga imbiko le nxa kuthi abibhoda kuwhatsapp wonke umuntu asiwo wonke umuntu ole whatsapp ababengawubonanga kuyakumela ukuthi bancediswe ngamanzi okwakhathesi kakukuyenzakali konke khonokho okokugcina ke njengenhlanganiso yobulawa progressive residents association sithi khona ikhansili kayi-investe kusola ukwenzela ukuthi nxa kusenzakala ukulahleka kwamandla kagesi njengakhonokho okwenzakeleyo babe lakho ukuthi basebenzise isola ngoba amandla elanga mbawensabezelanga kasiyo nto edulayo bangafaka isola once amandla akhona azasebenza kwesikhathi eside so siyakhuthaza ikhansili ukuthi ikhiphe imbiko ngesikhathi kuseselesikhathi eside nxa bethe bananzela uhlupho oyabe solukhona okwesibili ngaba investe kusola kube lama-sola pumps ukwenzela ukuthi lanxa amandla kagetsi engekho kungaphambanisi ukuthi izakhamizi zithole amanzi.